Ngenyanga kaNtulikazi lonyaka, ugatsha lwezempila kahle lwabika ukuba umkhuhlane wesihudo usuphelile ngoba sokulensuku ezadlula amachumi amabili lasitshiyagalombili kungazange kube lomuntu oyedwa ohlaselwa yiwo. Kodwa uphinde waqhamuka njalo edolobheni leKariba mhlaka 4 ngenyanga kaLwezi njalo usuhlasele phose ikhulu labantu kulelo dolobho. Udokotela Nhlonipho Precious Sithole Sibanda, osebenza kukhansili yakoBulawayo, ekhangele uhlangothi lwemikhuhlane ememethekayo, ulandisa ngesihudo kulelo dolobho.
SoKoBulawayo sesibe lamakhesi ngo-13 awe-cholera, kodwa senelisi ukubana siyinqande. Kodwa sananzelela ukuthi okwenza imemetheke kakhulu izinto ezinjengamanzi angeneliyo koBulawayo. So bese sizama ukuthi sikwenze, ukuthi sifundise abantu ukuthi basebenzise njani amanzi onala amalutshwana. Okunye bekusenza imemetheke njalo esithi ngama-drivers of transmission, ngamasuwa lawa akadubuke abantu bangawaripoti. And then athuthukiswa kakhulu ukuswelakala kwamanzi.
Udokotela Sibanda uchasisa la ngomkhuhlane we-monkeypox.
Omunye umkhuhlane engakhuluma ngawo osumemetheka kwamanye amazwe osuze wafika laseZimbabwe ngowe-mpox. Kudala kwakuthiwa yi-monkey pox. Lowo mkhuhlane lawo besiwulungiselele, satraina ama-health workers ethu ukubana awunanzelele nxa ufika, nxa ungafika koBulawayo. So njengelizwe lakho uthe ufika wahle wananzelelwa. So fa njengelizwe silamakhesi amabili aseyasilayo, kodwa njengoBulawayo asikabi lamakhesi a-confirmed awe-mpox.
Udokotela Matthews Siyamchembu, umqondisi wogatsha lwezempilakahle edolobheni lakoBulawayo, uthi kuleminye imikhuhlane egoqela imvukuzane ethwalise abantu nzima.
Umnyaka ka-2024 ube ngumnyaka obunzima nxa sikhangela ngothi lwezempilakahle. Sihlaselwe ngumkhuhlane wekholera. Uma sikhangela umkhuhlane wekhensa, lathe silokhe kungela umtshina we-radiotherapy esibhedlela sethu esikhulu sempilo. Imithi ye-chemotherapy, imithi elokhu itholakala idura, abaningi bengayikwanela.
Impi yegcikwane le-HIV layo ikhanya ilukhuni ngoba uhulumende ememezele ukuba akusela mali yokuthenga amakhondomu. Unkosikazi Lynette Mashaba, umongi woBulawayo, uthi umnyaka ka-2024 ubulukhuni kuzisebenzi zikahulumende ngoba iholo lingeneli indleko zazo.
Umuntu yathi asemsebenzini ucabanga ukuthi kanti vele ngenza amadili bantu ngize ngihlanganise imali. Kahle sonke umuntu laphana uyabethengisa. Abantu vele sebehamba emsebenzini bedemotivated ngenxa yokuthi imali esiyiholayo incane kakhulu. Kodwa besifisa ukuthi ngabeya kunanzelela khona lokhu akhuphule iholo lethu. Kwenza ukuthi abantu bahambe bezimisele ukusebenza. Si-improve i-service delivery kuma-patients ethu.
Ezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ziqhubeka zisiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe, njalo eziselizweni sezicebise uhulumende ukuba akhuphule iholo lazo ukuze kuthuthukiswe ugatsha lolu. Izisebenzi zithi njalo kufanele imithi ingasileli ukuze abantu bathole usizo olugcweleyo ezibhedlela. Unkosikazi Clementine Sithole, umhlali wakoBulawayo, uthi abathola usizo olugcweleyo esibhedlela ngabalemali.
We have to pay this consultation fee ema clinic. Ungawaphiwa la maphilisi wona lawo ayiwo azakuncedisa. So kumele futhi udinge imali uye pharmacy uyethenga. And uyathola ukuthi labantu abadala labo kuthiwa belatshwa for free. Abayelatshwa mahhara bakhona. Laba amaphilisi akhona uyathola sokumele bayewathenga.
Ekhuluma emhlanganweni obucubungula imali esetshenziswa kuhlangothi lwezempilakahle, umphathintambo walolo gatsha umnumzana Douglas Mombeshora wagcizelela ukuthi uhlupho yikusilela kwemali. Kukhangelelwe ukuba ugatsha lwezempilakahle luthole isilinganiso esingaba litshumi lanhlanu ekhulwini, i-15% minyaka yonke, kumali evela kugatsha lwezemali. Kodwa ngomnyaka ka-2024, umphathintambo wogatsha lwezemali umnumzana Mthuli Ncube wabela ugatsha lwezempilakahle isilinganiso esiphosa sibe litshumi ekhulwini, i-9.8%. Ngimele istudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.